Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje uItaidzamara usefikise inyanga ezilithumi lanye enyamalele ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo ababetshengisela laye kanye lemuli yakhe lamhlanje bebelomthandazo besithi lokhu belethemba lokuthi usaphila. Omunye wabetheswa icala lokuzama ukubhomba inkampani yemuli kamongameli Robert Mugabe yokushungo Dairy ugwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga ezithoba munwemunye. Uhulumende uqinisa umsebenzi wokulwisana lokungethembeki i-corruption elizweni ngokukhuthaza abantu ukuthi bathumele imbiko ngocingo bengazibethi amagama beveza labo abaphatheke kulokhu kungathembeki. UZulu wemukela ngenjabulo ukuqala ukuthwala abantu kwenkampani yendizamtshina entsha e-FastJet Airlines zeZimbabwe kuhambo lokusuka eHarare lusiya eJohannesburg ngentengo ephansi. Kulive Talk kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection namhlanje sikhangela udaba lokunyamalala kuka-Itaidzamara osele nyanga ezilithumi lanye engaziwa lapho khona. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 am 4930 12080 low 15460 kilohertz kushort wave. Lingasithola njalo kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.